Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 5 kuNtulikazi 2022 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje ugatsha lukahulumende olubona ngezamafutha ezimota solukhweze intengo yephetulo ledizili.
Just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping. But akulanto engapheliyo, umqanduza adlula, sibakhangelele izivakatshi zethu abe domestic tourism labavela ngaphandle kwelizwe labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
IZimbabwe Tourism Authority ithi ukwethekelelwa kwelizwe obesokwehlile sokuqalisile ukuthuthuka.
Khangelele ababukisi lezivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona leli dorobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekisa ekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe, njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli, ikakhulu labo abathengisa ezokudla nendawo zokuhlala.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ezimathonsi ulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe lugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla. Ingcwethi zithi lokhu kutsho ukuba impatalo yokugada imijova lamabhasi layo izakhuphuka. Ilitha yephetulo ikhwele isuka kumadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu ayisithupha $623 yaya kumakhulu edlula ayisithupha lengxenye $659.80. Idizili yona ikhwele isuka ku-$661.73 yaya ku-$669.62. IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi iphoqwa isimo ngoba intengo yamafutha ikhuphuka emkambo womhlaba mihla ngemihla. Izisebenzi zikahulumende sezazise umqhatshi wazo ukuthi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona phezu kweholo eliphansi, lanxa nje uhulumende ethembise ukuzengezelela iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili i-100%. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kumunyethwe encwadini elotshelwe umphathintambo ugatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu. Iqondiswe njalo kolwezemali labe-Health Services Board yasayinwa iziphathamandla zenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende ezine ezikumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, lezi ngezigoqela eye-Public Service Association, PSA, the Federation of Zimbabwe Educators Union, FOZEU, Federation of Educators Union of Zimbabwe, FEUZ, the NSS Federation of Zimbabwe, NAFOZ, lapho izisebenzi zikubeke sobala ukuba zikubone kufanele zithathe leli nyathelo ngemva kokuba zithenjiswa kokuphela edabeni lokutholiswa kwazo imali engaziphilisa ye-cost of living adjustment, zisithi laleyo ezayiphiwayo ingasatsho lutho. Zithi kunje isifika ku-$114,000 Zimbabwe dollars, imali yokuthi umuntu anelise ukuthenga okudingakalayo ngenyanga, i-bread basket, ikanti uhulumende yena wanikeza isebenzi zakhe esukela ku 36,000 Zimbabwe dollars kulo othola iholo eliphansi. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano wenhlanganiso ezilwela izisebenzi zikahulumende yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCP-STU, eyeZimbabwe National Educators Union ZINEU, umnumzana Moven Dube, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bathathe leli nyathelo lokulobela umqhatshi.
Ngakho izisebenzi zonke zimelelwe ngama-associations nama-unions awo, zonke zihlangene zayenza isivumelana ngemva kwemizamo yonke eyenziweyo ukuthi i-government izwisise isimo izisebenzi zayo eseziphakathi kwazo esezithwele ubunzima ngayo. Ngokunjalo sokufike lapha esigabeni sokuthi sinike i-government i-14 days ezokuthi ithi respond ku-situation abantu abaphakathi kwayo ukuze izisebenzi ziyenelise ukuqhubekela phambili zisebenza zibone impela ezikusebenzelayo.
Uqhubekele phambili uDube elandisa ngenyathelo elizothathwa izisebenzi zikahulumende ma engasaphendulanga lokho abakhala ngakho.
Kodwa nxa i-14 days ingadlula i-government ingayenzanga lutho, akusela enye indlela okwabe sokusele ukuthi izisebenzi zonke ezingaphansi kwa-government zizaphosela phansi amajogwe zihlale phansi kuze kuyefika lapho i-government khona ezatshengisela ukuthi izimisele ukuthi incedise izisebenzi zithole umholo ozaziphilisa, zithole umholo ozayenza ukuthi badle bagqoke bafundise abantwana bahambe ezikolo bayenelise ukuhlala ezindlini eziqondileyo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Singazi ukuthi le indaba izaphutsha njani, kodwa lilungelo lezisebenzi zonke nje ukuthi zekele umsebenzi nxa zingathakazeleli ezikunikwayo. Sibona ngani ngelaba abakhokhela inhlanganiso ezikupublic service balandela ke umthetho lilungelo labo, nxa kuyikho abakuthunyiweyo, nxa kuyikho njalo okufunwa ngama-members, benza into ekahle ukuthi ke bekele umsebenzi ngoba phela bayakhonona kusemthethweni njalo ukuthi bekhonone.
Ukhuthaza uhulumende uMoyo ukuba ayilungisise lendaba yokukhonona kwezisebenzi zakhe iphele kokuphela.
Sibone ngani umqhatshi katshemiselike i-seriousness. Sibone ngani nje uthatha nje i-collective bargaining kumbe ukubambanisa inkulumo lezisebenzi zakhe ukuthathaze akakuqakathekisi indlela esibona ngayo. Kanti ke nxa sikhangela ukudula okwenzakalayo emashophu ama-services akhona, konke kufuna imali, imali yangkhona ethola izisebenzi ke inlutshwana. Yikho sibona izisebenzi zixokozela ngendlela enje.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni, isakhamuzi sakoBulawayo.
Siyavumelana lakho, siyabasupporta njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina. Iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasi ndawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende lelihlala kahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, utshele iStudio 7 ukuthi kuzoqhutshwa umhlangano ngomvulo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhatshi wazo, esithi ngoba uhulumende eqakathekisa ingxoxo lezisebenzi zakhe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoki Dongo, uhlezi esethesa uhulumende umlandu wokungafuni ukuxoxisana lezisebenzi zakhe isikhathi sasekhona kungakabi lomonakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda sezamukele ngemibono etshiyeneyo inyathelo elithethwe luhlangothi olubona ngomsebenzi wokutholisa uZulu amanzi olwezinwa elokubuyisela lumsebenzi ezandleni zikamasipala weGwanda lowe Beitbridge. lanxa iningi lisamukela lelinyathelo kulabanye abathi umasipala kasoze enelise ukuqhuba lomsebenzi ngemfanelo ngoba ehlezi ebhekane lodubo lokusilela kwemali. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umasipala weGwanda seleminyaka engamathumi amabili lanhlanu elwisa ukuhluthuna amandla okuzihlambulela amanzi awathathelwa izinwa. NgoLwesithathu umphathintambo wezamanzi uMnumzana Encas Masuka uphe umasipala weGwanda leBed Bridge amandla okuzihlambululela amanzi obengumsebenzi wezinwa. UNkosikazi Siduduzile Masilela oyisakhamuzi sesipiskop North eGwanda uthi ukhangelele ukuthi imbadalo yamanzi yehle kulandela lesi sivumelwano.
Sinokujabula kakhulu njengezakhamuzi zeGwanda ukuthi sibe saphiwa iplant. Kelele ukuthi umunisipala weGwanda njengoba wayesithi amanzi aduriswa yikuthi izinwa yiwe wawambileyo bathenga i-raw water duri. Khathesi wasezi basathenga izinwa lawo manzi. Khangelele ukuthi intengo yamanzi yehle iGwanda ibiduro kwedlula amadorobho amaningi amanzi. Njalo amanzi siwathole ngaso sonke isikhathi ayikhona ukuthi siwaswele.
UMnumzana Methuseli Moyo onginobhala wenhlanganiso yabahlali beGwanda eGwanda United Residents Association uthi lihle lelinyathelo kodwa kamthembu umasipala wakhe.
Kona kulihle hlangano esihle kakhulu ukuthi sesithethe amanzi njengeGwanda kodwa asazi ukuthi kusazolunga kumbe kusazokuba wese ngoba nxa usiba yi-municipality e-prioritiza ukuthenga izimota kule service delivery akunzima. Sesizabona ngakho but sisathemba nje ukuthi kuzalunga amanzi sesizathola i-service delivery iza-improve.
Amazwi la agcizelelwe ngaye ngumeya weGwanda uMnumzana Thande Kozinti Mkandla.
Ikhansili ilayo yini imali yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi? Imali yakhona bazayithatha ngaphi? Kanti njalo futhi okunye kuthengwa nge-forex, bazayithatha ngaphi imali yokubhadala leso sikweleti? Yikho ngibona lezinwa engxenye icinisile asibapheleli sibone ukuthi bazakwenza njani. Kuhle nxa ukukhangela ukuthi ungajulisa umqondo uzabona ukuthi kuzanika ikhansili umthwalo omkhulu.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi bazalwisa ukudonisa imali abayigweleda zingadi zikahulumende kanye lezakhamizi yona efisha 400 million RTGS.
Sikhomo sekansela siko sihle. The reality is we need to improve on our revenue collection so that we pay isikwelede sezino. The bulk of isikwelede sethu is owed by ama-government departments. So ingxenye kufanele kube le ndlela yena leyana yokuthi particular law principles kufanele kube yibo abaphushayo ukuthi hayi kodwa Mthuli Ncube treasury bhadalani nabantu la.
Uphinde wathi kabasoze bagijimela ukwehlisa imbadalo yamanzi bengakahlolisisi indleko ezidingakalayo. Okwamanje amanzi eGwanda biza idola elilodwa leMelika lamasenti angamashumi amabili $1.20 amalitha inkulungwane.
Soko siyithemba ukuthi ingxenye intengo izayehla but yes akulunganga ukuthi into preempt sithi hayi sesizayehlisa amanzi. No, sifisa ukubayehlisela amanzi sizasebenzela ukuthi kayehle kodwa kathesi asingatsho ukuthi zakhamiza amanzi azayehla. That would be very dangerous. Suicide.
Umasipala wedolobho leGwanda layo samela bhadala izinwa imali ekweledayo engange 300 million RTGS. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ngokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 emazweni atshiyeneyo, inani lezethekeli endaweni zokuzilibazisa libikwa selisanda emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe. Abohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority bathi lo msebenzi ubusuyehlile kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kodwa kathesi usuqalisile ukuthuthuka ngezethekeli zaselizweni ezisuka kwezinye izigaba zisiya kwezinye ikakhulu endaweni ezifana leVictoria Falls, Kariba lakoBulawayo. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo uNkosazana Nomvuyo Mathonsi ufakaza ngokuqonga kwenani lezethekeli kuleli dolobho kodwa ukhala njalo ngokuthi umqando oyembese ilizwe lonke lonyaka iyo osusiba inkinga.
Engikunanzelelayo kathesi ukuthi ama visitor attractions, indawo zethu zokuvakatshelwa, abantu abaya khona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakwe kwenziwa kuyini khonokho, sabona ukuthi hayi okwenza ukuthi ama figures ethu ehle yikumqando. Umqando lo esikhona esiphakathi kwawo khathesi wenza ukuthi ama numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo, kodwa we are just a bit consoled by the number of workshops esiba lawo lapha esigabeni sakithi. Ama-companies amaningi abuya sibili evela kwezinye indawo, kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshopa lapha eBulawayo, belanda lokuzokwenza ama-conferences abo lapha koBulawayo. Inano lama-conferences have gone up, which is a consolation to us. We just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo, abantu besiza for workshopping. But akulanto engapheliyo, umqando uzadlula, sibakhangelele izivakatshi zethu, abe-domestic tourism, labavela ngaphandle kwelizwe, labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
Unkosazana Nomvuyo Mathonsi ngumqondisi wogatsha olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo. Good Life Talk, The Connection, lamuhla sixoxa labasakhulayo abaze eMelika ukuzequba izifundo esiphathelane lobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izakhamizi zedolobheni le-Akron esigabeni se-Ohio khonapha eMelika zitshengisele ngobuningi ngesonto ngemva kokuphuma umfanekiso owevidiyo oveza amapholisa edubula unsundu obengahlomanga uJayland Walker. Amapholisa athi bebemnakanela ubana nguye oke wadubula ekwenye imota ngaphambilini, ngakho-ke besesabela ukubana angabadubula njalo. Amapholisa wedolobheni eleDallas emangweni oweFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukubana ulondoda obulele abantu ababili walimaza kakubi abane abagoqela amapholisa amathathu andubana azidubulelayo wasesifa. UPete Arredondo obe ngumqondiso wamapholisa esiqintini se-Uvalde esigabeni seTexas ebona ngezomvikela wezikolo kukhansili yalelo dolobho ubikwa esetshiye umsebenzi ngemva kokwehluleka kwamapholisa abekade sebenza phansi kwakhe ukuphatha kuhle isehlakalo sokudutshulwa kwabantwana besikolo lababalisi ababili mhlaka 24 kwenkwezi lonyaka. Kudutshulwe abantwana abalishumi lathoba munye 19 kulesi sehlakalo. Iningi lezihambi zaseMelika ebezifisa ukuvakatshela izihlobo labangane ngekhefu lelanga likazibuse ele-4th of July namhlanje zizibone ziqeda isikhathi eside esilindweni zamandizanichina ilizwe lonke jikelele. Ezinye zazo zehluleka ukuqhubekela phambili ngohambo kwenxa yokumiswa kokuhamba kwendizanichina okwenziwe liningi lamankampani endizanichina okwenzakala elizweni jikelele. Umanyano wezokusebenzelana kwamainstre angentshonalanga kwezokazi labensundu kwezombusazwe lakwezenotho owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, usuvumelene ukukhipha izijeziso zenotho ezazibekelwe eleMali leleBurkina Faso ngemva kokuba lawa mazwe elandele iziqondiso zokuletha ukuzenza kusimo sezombusazwe phakathi kweminyaka emibili. abantu bakwele Sudan baqhubekele phambili betshengisela ngokuyahlala phambi kwamahhofisi kahulumende esikolweni selololizwe iKhartoum ngemva kokubulawa kwabantu abathoba munemunye ngolwesine olwedluleyo. Ikhansili yebutho ebusayo kulelo lizwe okwamanje ibikwa ingakhulumi lutho ngokubulawa kwalaba bantu. Inkulungwane ezimbili zamakholwa esikatoliki esikoleni somkhokheli wale inkonzo eseVatican kungabadabuka kwele Congo iningi labo abahlala eRome bamanyane loPope Francis enkonzweni ibemkhulekela ukubana enelise ukuhamba ukuyakwethekelela kwele Democratic Republic of Congo laseSouth Sudan. UPope Francis oleminyaka engamashumi athoba minembili lanhlanu yokuzalwa 85 ubikwa igcine ebanjwa ngamandla ukumisa uhambo lokwethekelela amazwe lawa ngoba ubengezwa kuhle. Ubikwa sokuqhamuke udubo lokuntula kwabobhejani abayingozi empilweni zabantu kwele Mozambique ngemva kokwanda kwalezi nyamazana ezazingasabonakali ngenxa yokuzingelwa ngabaphandakubhala lomthetho ama-poachers. Inene lalezi nyamazana libikwa seliqongiswe yikulethwa kwazo zivela kwele South Africa emizameni yokwengeza inani lazo kwele Mozambique ukuze zikhange izethekeli ngoba besezinyamalala kulelo lizwe.
Abikwa esekuzinga laphezulu amalungiselelo ombukiso waba kumsebenzi wezokwemba owe-mine entra obusuleminyaka emibili ungenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa sokulamankampani alikhulu lamachumi amane 140 athi azaphatheka kulumbukiso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe umqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele.
Sikhangelele ababukisi lezivakashi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi kwaqa kulona leli dolobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekiswa kutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala. Nxa uzulu esakhumbula Independence Day official ceremony iyenzakala kulona leli dolobho lakoBulawayo yaphanga yalandelwayo umbukiso omkhulu wezamankampani akuleli la ngaphandle oweZimbabwe International Trade Fair. So sikhangelela ukuthi ababukisi abezokwemba ezokuthwala ezokulungisa bathi gwaqa futhi koBulawayo kungekudala kuwona kuyona linyanga.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezokwemba i-mining ezokuthwala i-transport lezokulungisa i-engineering esithi thina i-mine entra aqhubekela phambili kahle kakhulu. Umbukiso lo uzakwenzakala mhlazi majumi mabili kusiya kumashumi mabili lambili kunyanga yonale ekaNtulikazi ngaphansi kwendikimba yethu explore, extract, expand towards sustainable mining value chains.
Abenkampani kahulumende eqondisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe eyeZimbabwe Tourism Authority woBulawayo bathi umbukiso owe-mine entra uzanceda kakhulu ukuthuthukisa inani lezethekeli lebhizimusi. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority woBulawayo unkosikazi Novio Mathonsi uchasisa ngezethekeli abazikhangeleleyo.
Engikufisayo ukuthi bengabukisi kuphela kuphelele khona phana ze-ZITF bazinike amathuba ukuthi baphume ngemva kokuba sebeqedile ukubukisa baphume bayivakatshela endaweni zethu zokuvakatshela ezinjengabo omadobo lakhonapha edrobheni kule trail within town bayakwanisa ukuthi lakho futhi bachitha isizungu bebhodabhoda bebukela lezi zindawo obasilika isiteshi sikababa uNkomo lama historic buildings akhona around the city.
Umbukiso owemine entsha umanyanisa abakumsebenzi laba mankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye namacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owemine entsha kobulawayo oqala mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi amane 140 asephuthile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abeza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa lawo asephuthile ukubhalisela ukubukisa kuMine Entra 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazi weStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu uqhubeka ekhumbula iqhawe lesizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo ngendlela ezehlukeneyo. UNkomo wabhubha mhlaka 1 kulinyanga ngo-1999. Kule micimbi yokumkhumbula elokhe iqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuba komunye umcimbi lapho imbongi uDesire Moyoxide ethule khona inkondlo ehaya uNkomo.
July 1, 1999. Njeke ngiluxolele lo liyasuko lomnyama, kodwa mhlawumbe uphumule uGeneral Josh, ngoba la kukoga choko. Mafukufuku, Nkabuko, Joshua, General Josh, sowedlula kaNyongolo, kahle singadunga ulwandle olubomvu. Ngoba lathi sidinga uchapha, lufare sibuye, usiphikisa sigqoke zethu. Njengoba wasithiya besihanqile Joshua, baze lemphako lempahla lemula basasuki. Lokho bethekho besihanqile, asazi mdala kumbe sizasila. Lala nkunzi mavava, wena owali ukudla amathe ezintsha. Lamhlanje amathe ezintsha are the only food available. Izinja ezigobhoza zigxozela umathe sesizalisa odadewethu, banyeleza obhova babadlwane, sesingabakhwenyana, ezinye sesingabazukulu. Sinjengoba nje sinje nje lamhlanje siqumbe amathe ezintsha. Lala mdala ungavuki futhi, lala rabatsatsi, sekonakala sekwaxhwala, yekela. Sesilinde nje amasalamu semvelo, fair fair, la uyazi Mqabuko, njengoba la walala usazi ubonile. Le poison yaginywayo siyaphenduka ama-vitamins in their bodies. Ziyakhala kwelikamthwakazi mdala. Siphosha ubomvu sigava uqweqwa inhliziyo ziyopha. Wasitshebe sihanqila sazi kumbe sizasila, kodwa iningi selafa. Ezamadlozi sezahlatshwa zadliwa, bazivenga bezimkhwabha. Ngaze sithi zi zimbindaba mdala. General Josh, you taught us nationalism, you taught us patriotism, you taught us to be a people together, but all of this failed you, Tata. Nationalism failed you, patriotism failed you, the people failed you, and 23 years later, I am still failing you. Akasekho Mgabe, akasekho uTsvangirai, onke lo msika labo John, olisabe labo Khayisa, labo sebahamba, kwasala kunje.
Siyabonga imbonge enkulu uDesire Moyoxide kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.